So we zika descend abaku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 13 kumpalakazi 2020 ngukifs dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu abaningi eZimbabwe kabasazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
I-coronavirus le ayizihambeli yodwa, umuntu nguye ohambisa eyihambisa komunye umuntu.
Bayehluleka abantu abaningi ukulungiselela ikhefu lekhisimusi ngenxa ye-COVID-19.
Abantu abaphithizeli njengendlela esasijayele ukwenza ngayo iminyaka yonke.
Ukhangelelwe ukuthi kuzakhethwa umongameli okusemthethweni kusasa kwele Melika. Umongameli Donald Trump elokhu esithi nguye owanqoba kukhetho lolu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende wakwele Zimbabwe uthi ukhathazwa ngokwenziwa ngabantu abangasalandeli ngemfanelo iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abedlula amakhulu amathathu elizweni 307. Umevisi Gama usethulela lolu daba.
Udokotela Agnes Mawomva okhokhela uhlangothi lukahulumende olulwisana lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 olwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe usanda kwethula umbiko oveza ukuba uhulumende ukhathazekile ngokwenziwa ngabantu abangasalandeli iziqondiso zokuvimba umkhuhlane lo ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization.
People are simply not wearing their first mask anymore. Let me once again remind
ngabasazihluphi ukugqoka ama face mask abantu. Ngithanda ukukhumbuza uZulu ukuthi kumele akwenze lokho ngalesi sikhathi ngoba ilizwe lingakabi lawo lowo muthi wokuzivikela kiwo. Lezo ndlela zokuzilondoloza kulomkhuhlane kuyikulandela lezo ziqondiso ezabekwayo ngokufaneleyo ngoba ziyasebenza. Kumele umuntu abone ukuthi uyigqokile leyo face mask yakhe isikhathi sonke, angaze athintana labanye mahlayana i-social distancing, njalo ehlukane lomkhuba wokubuthana nje, nokuthi ageze izandla ngesepa isikhathi sonke loba asebenzise i-sanitizer.
This is our new normal. Let us take it seriously.
Wathula umbiko lo ngesikhathi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilithumi lanye 11,162 asebehlolwe kusukela ngombimbitho lonyaka batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane eziyisificamunwemunye 9,324 sebaphepha kumkhuhlane lo. Kulabantu abangamachumi ayisifica minwe mibili lanye 81 abahlolwe izolo batholakala bele COVID-19. Phakathi kwenani leli abantu abanengi abatholakale belomkhuhlane lo ngabahlala koBulawayo. Udokotela Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital uthi abantu abanengi kabasazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
I-coronavirus le ayizihambeli yodwa, umuntu nguye ohambisa eyihambisa komunye umuntu, ayiphefumulela omunye umuntu, umuntu ayithathe ngemphefumulo kumbe ingene emehlweni kumbe ingene emlonyeni.
Kulabantu abathi akuncedi okukhulunywa nguhulumende ngoba abantu abenelisi ukuziphilisa kahle bedinga lokokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Melissa Chingwangwana okunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union uthi kunzima kakhulu ukuzivikela kumkhuhlane lo.
Phambi kokuthi izikolo zivule sahlolisisa sabona ukuthi izikolo eziningi azenelisi ukuthola lokho kuthiwa ngama-PPEs. Saxwayisa uhulumende ukuthi hayi izikolo azike zime ukuvulwa, kodwa uhulumende wakhetha ukungalaleli izixwayiso zethu.
Umnumzana Collins Ncube ohlala eHarare uthi ukuswelakala kwamabhasi okuthwala abantu emadolobheni kumemethekisa kakhulu i-COVID-19.
Isikhathi lesi se-COVID-19 sesitshengisele ukuthi ubukhokheli abulani le mpila kahle yabantu ngoba sinanazele ukuthi ama-COVID-19 regulations lawa asesetshenziswa uku-abuser ama-rights ezizalwane ezeZimbabwe lapho.
Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi abantu abafika phose izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 70 million sebehlolwe batholakala bele COVID-19 kwathi abedlula izigidi lengxenye 1.6 million babhubha kwele Melika sokulabantu abedlula izigidi ezilichumi lanhlanu 16 million asebetholakale bele COVID-19 kwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 297,000. Okwamanje ilizwe leBhilitani seliqalile ukusebenzisa ijekiseni yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 kuthi kwele Melika sekuqalile ukuthumeza ezabelweni ezichiyeneyo umuthi olungiswe inkampani ye-Pfizer. Kukhangelelwe ukuba ilizwe leli lizaqala ukusebenzisa ijekiseni le kumahola ambalwa alandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kusenjalo, abantu abaningi badika basoze benelise ukuthenga ezivela emlonyeni lokunye okudliwa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lonyaka ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 lesimo esibi somnotho eZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi sekhefu leli ilizwe limi kahle, abantu babethenga izigqoko ezintsha, izicathulo, amathenesi, izwiji, isinkwa esiningi, amanamunede lezifela emlonyeni. Babegada amabhasi belubhekise emaphandleni. Kwakuyisikhathi sokukholisa lezimuli labangani. Ukuguguteka komnotho welizwe leZimbabwe kanye lomkhuhlane we-coronavirus sokuchiye abantu bethithibele, iningi labo bedinga imali yokuthenga ukudla lama-mask okuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Unkosikazi Sharon Gumbi ngomunye wabathi kabakwazi ukuthi benzeni ngekhefu lekhisimusi.
Ethu sithola ukuthi abantu abaphithizeli njengendlela esasijayele ukwenza ngayo iminyaka yonke, ngoba abantu bayesaba ukuthi mhlawumbe sihambe siye ekhaya, mhlawumbe emabhasini sizabambana le mkhuhlane. EGoli akuhambeki, somele badinga amasetifiketi okuchapha bayenzeni okutest COVID-19. Ngaleso sizathu akusebunzimeni, we cannot even call it a festive season, ngoba izihlobo zethu ziyafa ngaphetsheya kwamazwe. Sivele siyesaba, siyethuka, siyethukile nje ngoba lokuthi kolo sizavulwa kumbe sizavalwa kumbe sizathini, we are confused. Enxa sidla imali mhlawumbe kuvulwe, mhlawumbe kuthini, so siyethukile, we don't even know ukuthi siyenzena, sikwazi ukumele sikwenze.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi ikhisimusi yalonyaka izabe yehlukile kulejayelekileyo.
Lonyaka iChristmas kayisoze ibe yiliyane esiyijwayeleyo, abantu behlangene bebaningi, imndeni behlabi kuhlatshiwe, kudliwa, kukholiswa ngenxa yegciwane le-corona. Kuzaba nzima kakhulu ukuthi kwenziwe kanjalo ngokuba kule ngozi enkulu kakhulu. Abantu nxa bengahlangana kuba kulula ukuthi bathelelane, lokufa kusengaba kuningi kakhulu kulalokho okade kusenzeka. Ngakho ke kayisoze ibe yikhisimusi lesi esiyijwayele, izaba lomehluko, izabe isethusa, izabe abantu bebalekela ukuhlangana ndawonye.
Unkosikazi Madade Ndlovu ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uthi kasoze enelise ukuthenga ukudla kwekhefu lekhisimusi njengoba kunzima ukuphanda imali emigwaqweni.
Qala kunje so ngomnyaka, kunje so ngesikhathi sikaDisemba wawubona ngokunyakazela ukuthi hey, sesingenile esikhathini sekhisimusi. Njalo wawubona nje langama-custom ukuthi hayi, into kathesi ziyathengeka. Kathesi vele khona kwehlula khona ukuthi uyohoda, akuhodeki, imali yangkhona yikho. Lama-customer vele bayakhala bathi akula mali. So into zangkhona vele hayi, i-business ayisafani le business lama-business ebesiwabona iminyaka edlulileyo. Kulomehluko omkhulu kakhulu. Njalo lokuthi ikhisimusi nje kawuboni, hayi vela kusafanani, sokulomehluko omkhulu kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mkhulunye lwaMaphosa, laye ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo.
Kuyasebenzeka lapha lalaphana, kodwa akukho kuhle ukuthi ukuthi festive season sokusele ibizo nje kuphela, ngoba ayiselaso isisindo eyayilaso kudala i-festive season. Kulandela i-lockdown lomkhuhlane we-COVID-19 akusebenzeki kangako ngendlela ebesijayele ukusebenza ngakhona.
Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Nqobile Mafu uthi sekuyikwenza nje, kodwa akusela nzuzo kwezamabhizimusi.
Akuseyo bhizimusi esijayele liyana uDisemba sikwazi ukuthi abantu babethola amabhonasi. lonyaka ikhisimusi yangkhona ngeyokuthi siphile sikwazi ukubhadala irent, akula business, akula business eqinisweni. Asazi ukuthi kumbe government yethu yakubona khona lokhu bhadala sesiphonga uphile la.
Kweminye iminyaka babebuya ekhaya ngobuningi babo abasebenza eGoli bagade amabhasi abasebenza emadolobheni. Bathi gwaqa emaphandleni kuhlatshwe inkomo kumbe imbuzi, kudliwe santando, kugide lizwe liyetshona ilanga, abanye benatha utshwala itiye elochako kanye lamanamu nedeni. Konke lokhu sekumotshwe yi-COVID-19 lokugugudeka komnotho kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amanye amashona adabuka eZimbabwe ahlala kwele Kenya kusukela ngomnyaka ka 1930 sebenikwe amaphepha abenze babe yizizalwane zakulelo lizwe. Umongameli Uhuru Kenyatta wethule lokhu izolo eNyawo National Stadium ngosuku lukazibuse. Umnumzana Oliver Mulojerera, omunye wabakhokhela abantu laba iningi labo abayakhele eKeno duzane leNairobi, uthi bedlula inkulungwane lengxenye 1670 abathole imvumo yokuthi sebengabantu bakwele Kenya. Ukhangele lo ukuthi abakhetha umongameli kwele Melika ababizwa ngokuthi yi-Electoral College bazavota kusasa kulandela ukhetho olwenziwa ngolwezi. Impumela yakhona elokhu ithandabuzwa ngumongameli Donald Trump othi lwebuwa ngumnumzana Joseph Biden lebandla lama-Democrats. UTrump osanda kuvinjwa lidala le-Supreme Court ukuba aguqule impumelo yokhetho lolu ezabelweni ezimbalwa. Lokhu esithi nguye owanqobayo, hathi uBiden okhangelwe ukuthi uzakhethwa ngemfanelo ngama-electors ezabelweni ezijiyeneyo. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi abalandeli bakaTrump abagoqela abaziwa ngokubandlulula abansundu okuthiwa yi-Proud Boys betshengisele labanye babo izolo eWashington DC lezabelweni okwanqoba khona uBiden besithi uTrump kumele ahlale ngenkani esikhundleni sikamongameli. Imithethandaba eminingi seyethule izinqumo ezithi akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa libandla lama-Democrats. Kukhanya engani uTrump uzondele ukuthi unqotshwe nguBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, yena elamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. Bayalulandela ukhetho lolu abantu kwele Zimbabwe. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezano PF othi akula nguquko eza kuba khona eZimbabwe loba kungaze kungene uBiden esikhundleni sikamongameli.
Esikukhangelele thina nguJoseph Biden lo osengena ukuba ngumongameli welizwe lase-America ikubana kwesulwe izitheso zenotho esazetheswayo. Sikananzelela thina iZimbabwe sikhala mihla yonke ukuthi izitheso zenotho esaziphiwayo zingaphandle komthetho, akuzange kulandelwe indlela efaneleyo. Konke okukhulunywayo kucelwa i-America ubana sikwenze. Mbona ngani ilizwe leZimbabwe selizamile ukubana lilungisise lapho kuthiwa kalilungiswe khona. Ngaleyo ndlela esikucelayo thina ukuthi uma lo umongameli engena kakhanyele kakhulu ukuthi iZimbabwe yethiswa izijeziso zenoto ezingekho endleleni njalo ezingekho emthethweni ezizwe esezibhambanisa ukusebenza kwabantu beZimbabwe.
Ake size njalo umnumzana Vusane Ndlovu odabuka kwamazambani enkayi ukuthi uthini ngokungenziwa nguBiden eZimbabwe engangena esikhundleni.
Ayize le Melika ayikho into elizayenzela iZimbabwe ngoba laba abantu abaphetheyo abayiwa abaphula amalungelo abantu basesekhona. Lokho okwayenza ukuthi befake lezo zinto izijeziso bezifakela uhulumeni weZimbabwe kusafana ngoba basesekhona, yibo ababusayo, yibo abaphethe ilizwe leZimbabwe. So amboni ukusiba le nguquko ezingako eZimbabwe ngaphandle kokuthi iZimbabwe yona izitshintshe yona.
Ingcweti kwezemithetho zithi kukhanya engani uTrump usezame kwehluleka ukuthi asekelwe yimithethondaba, ngakho-ke usefuna ukusebenzisa abalandeli bakhe ezabelweni ezinjengeGeorgia, Michigan, Pennsylvania, Arizona leWisconsin ukwethusela abazakhetha umongameli. Abadala bathi ubukhosi ngamazolo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazo wabesifazana oselizweni lase-Afghanistan usuthole isicoco se-2020 Reporters Without Borders Prize for Impact. Umsakazo lo osebenzela eKandahar kwele-Afghanistan wethula imibiko ngokubhekane labesifazane lokunye. Abazali abaningi bathithibele ngokuthunjwa kwabantwana babo ngamalicatsha esabelweni seKatsina kwele-Nigeria. Kubikwa ukuthi abadala bathi abantwana babo kabakwazi ukuthi bangaphi okwamanje. Sika sizwe ezamasiko.
Kubekela phambili siqoqa le nyanga enkulu uMahlunga ngembiza yabobaba lokunye nje okuthiyeneyo.
Ukumotha lokukhulumayo sokuyibuthakathi okwasikhuluma ngabo la. Okwenziwa ngabantu abakhaliphe kakhulu emithini, abagabala ukukhaliphe emithini in a negative way. Right. Le nto le into embi kakhulu uma kuthenza kana umuntu wendoda kunzima umuntu akhulume phambili kanje. Hayi singiyamkelela ide lihlazo kakhulu ngoba maye sikuvelele abungasakwazi ukuthi usukele ngabe. And lapho njalo umntotho uthi angagulela kuhle angazange abe umuntu ojobe right side jobe ufika nje kwenziwa lokho. Imini kakhulu imithi yomgaga phandle basho kusiya ngokuthi uyawuthemba yini lokho ngoba ungasukela ungakuthembi wena uzaza ukuthemba umntu azowutshaya ekhaya. Umuntu akadibe usekhona phandle lapha kuningi kakhulu and abantu bayabenza. Imithi ngidlalo nginje mina ngiyinyanga ngiyayazi imithi egadileyo ukuthi lokhu ngakwenza kanje kuthile kuyashika kubenje lokhu ngakwenza kanje kuyashika kubenje kodwa ke ma usuthe kwenzeka emuntwini kunzima uku-andastenda wena osuvelelwe lolu hlupho usuzwa ngalo muntu okuncedisayo ukuthi heyi lapha ndoda kwenzakale kanje langitelele into enje ubuvelelwe into enje ubotshiwe kunje angithi ma sokunjalo ungambuzisa ukubotshwa njani I cannot explain you that one because wonke umuntu lendlela yakhe angithi
okay
bese ngibuya-ke entweni yokuthi umuntu obotshwe yena uyelapheka nawo ukuze inombuzo angithi iyelapheka impela ziningi izindlela zokwenza lokho kuya ngokuthi ubotshwe njani futhi mali umuntu omsizayo-ke esethe waba lokukhalipha lokuthi adingisisa abona ukuthi kwenziwe njani kuye lo muntu aphendule-ke ma isifika lapho baba ngoba ayinakuhlakanipha yehlule izinyanga ezihlakaniphileyo-ke leyo mazinjalo siloku ubotshwa phakathi ngehluleke umuntu bakusebenza wakwehluleke ngoba le mithi yale abo baba esikhuluma ngayo manje lama umuntu ebotshiwe ungayisebenzisa ingakusebenziseki yabona esikhathi esiningi futhi wano othi umnikeza umuthi ayesuke amsebenzela kanye kubuye kubuyele futhi back to normal back to normal state yakhe lokugula lokho uyathola ukuthi kuyabe kudlala lokho mhlawumbe uthivele ubotshiwe sokuthi umuntu uhlakaniphe nawe ube kwazi ukuthi uboshwe njani ngoba kunzima ukwelapha umuntu mhlawumbe othakathiwe ungakwazi ukuthi umuntu omthakathileyo hlampe usebenzise buciko bani ukuze afike kulezo simo amfake kulezo simo akusona that thing ayenzelwa umuntu lwana ukuze ukwazi ubelapha akusadingi ukuthi directly umuntu ophethe kule progressivisa sikwiza isivisa ngesintu la le progressivisa ibize lokufika igama lohlonipha kuthiwa inkinga yesilisa angithi so-ke ma usufike kulokho uthipha kuthatha any muthi umnikezi hhayi lapho uyakuqamba mango ungamzama umzama umuntu uthuleke kodwa kungavele ubekwazi sokoshiwa sokule cuba khona okusenziswayo ukuthi weqe le nto leyo abayizile sokuhlulela ungadlula khonapha usadingi lo mnikeze emnini ihle yokuthini yokuthini
hayiazlapho
baba ngoba ukuhlulisa abantu
azizazi
ngoba abantu abaningi abaselalo ulwazi sebesilakile abanye bengahlahlanga vele bengasazi bengakuyaki abantu abanye bakuyela emafonteni sevela yi-problem esidinga sona leso sinto kasakwazi saqonde i-direction ngoba nakho manje siye emuntini onginyanga njengamso sezibona ngantu seyahambe sekudevu sekusathana.
Sithathele leli thuba ukuthi sibonge inyanga uMahlunga lo ezo-Jesus Banda. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Soku isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe.
Ngingalitshona njani mthwakazo omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lanamhlanje. Igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo silotondela ishoko oyenhlanganiso ye-Clean Up Campaign. Inhlanganiso le ikhuthaza ukuhlanzeka emphakathini. Sixoxa ngenhlelo abalazo ezijonge ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Shoko ngiyakwamukela kuhlelo asiqaleni ngomkhuhlane we-COVID-19 njalo uhlelo lwe-lockdown uhlelo lolu luthinte njani umsebenzeli wenzayo
salibonani balaleli i-COVID iziqalise kube ne-lockdown ekuqala i-stage 1 sonke sama uhambe ezindlini kwayenza ukuthi sike sime ama-clean up ethu sasesiqalisa ukufundisa abantu nge-COVID ekhathi sikhona
Shoko bengicela ukuqhubekele phambili uchasisa okuthile ngenhlelo elilazo ezijonge ukufundisa uZulu okuthile ngomkhuhlane we COVID-19.
Njoba singabantu abe health sasesitshela abantu ukuthi behlale begqoka ama masks, besanitize izandla, benze social distancing endlokuthi bengaphonguhamba kungelanto enkulu eyabayihambelayo ngoba umkhuhlane lo uyabulala. Sekwenze njalo sasitshela abantu njoba lisendlini lani lithanyele ezindlini zenu njoba lingahambi likhangela ukuthi abantwana bayageza i-health yethu idlalela khonapho ukuthi siyasikhangela njani.
Lilazo ezinye inhlelo na ezijonge ukusiza uZulu ngalesi sikhathi siphansi kohlelo lwe-lockdown?
Sesihamba phambili sabona ukuthi hayi i-COVID le isibili ayiyindawo, kungcono nathi sibe sihamba phambili nathi sifundisa abantu esigabeni sisebenzisa i-social media ukuthi bengabanjwe ngumkhuhlane lo. Kwasinika sibili nathi ithuba lokuthi sikhangele indawo esihanjwa ngabantu njengoba kathi bengangena edolobheni ukuthi nxa abantu sebephenduka sizenza njani ukuthi sicontrole i-litter. Kwasinika isikhathi eside sibili lathi sesinama-strategy amahle esizawasebenzisa phambili. Njalo sihlezi ezindlini saqalisa i-tree planting angakhuluma layo last year ukuthi ize sizahamba layo kakhulu, sesihambe layo kakhulu sibili, and lokhu kwasinika ithuba ukuthi abantu basezindlini labo bethatha isikhathi ukuthi beplante izihlahla njengoba i-climate change sesibambe kakhulu lapho koBulawayo amanzi asisela, izulu libuya nzima, kodwa singaplanta isihlahla izulu lizabuya ngoba i-atmosphere iyabe sibalansile.
Hayi, sikuzwile kahle Hloko, isikhathi sesedliwe ngumango, iphosa lamazwi akho okugcina.
Amancane ngifuna ukulibonga abantu bonke ukuthi liyagqoka ama-mask, liyenze social distancing and liyasanitize izandla. Singakhohlwa ukuthi sisebenzise ama-beam nxa singena emadolobheni lasezindlini zethu si-maintaine okuhle. Ngiyabonga.
Hayi Zulukandaba, njengalokhu umsando kusho isikhathi sesidliwe ngumango, sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla. Sithanda ukubonga uThondela Ishoko ngokungena kuhlelo, sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo D-Connection 8-9 PM khonapha emsakazweni we-Studio 7. Igama nguMaikobe, mthwakazi omuhle, zimpapo omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike. Sonke isikhathi okwamanje sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo Vuselela Umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana njalo bakwethu, sizaqhubekela phambili ngendaba esagcina ngayo laphana sikhuluma ngomosi lezinyoka esayithola kuNumeri 21 verse 6-9. Njengoba ngatsho-ke ngathi kumele besikhangele ukuthi kambe lezo zinyoka zinyoka bani, ngobana mhlawumbe abantu hamba kwa-Israyeli babelunywa mbe zimamba kumbe ngamaphimpi kumbe yiphi inyoka yabaluma. Kodwa nxa sigxilisa umbono lo mkhumbulo wethu, siyabona ukubana lathi empilweni zethu ziningi izinyoka ezisilumayo zisibulale. Ziningi izinto ezenzakala empilweni zethu ezingafananiswa lenyoka elobuhlungu obumalisayo. Lumnyaka injobo sosiye emaphethelweni silunywe ngokuzinyoka eziningi, silunywe zindlala, esalunywa inyoka yokuswela amanzi okunatha, izifuyo lazo zazizalunywa indlala zafa, esalunywa yikuswelakala kwemisebenzi. Ngingasakhulumi ngomkhuhlane lo umbhuqazwe, isifo sembubhiso se-COVID-19. Abanye sithe sihlangana lobunzima lobo sawela phansi safa. Kangitsho ukuthi asoze sife, siza kufa ngendlela ezijiyeneyo njengoba uNkulunkulu wakudala. Kodwa zikhona indlela esilimele ngazo ngokulunywa yizwe lezo zinto ezibuhlungu, ezinye okungamelanga ukubana zisehlule empilweni. Into esehluleyo abaningi ubana ngabe sikhangele kuye umdali wezulu lomhlaba. Ngithilo ngesikhathi esidluleyo ukubana ubunzima buyingxenye yempilo. okuswelakalayo ukuthi nxa uzungene ebunzimeni lobo wenzani. Abantwana bakwaIsrayeli kuthiwa babe bangalunywa lo owayephakamisa amehla ke masinyane akhangele inyoka yethusi eyenziwe nguMosi wayisila. Kwakulobunzima ababehlangana labo obokulunywa izinyoka, kodwa lo owayelunywa inyoka akhale ngomaye babo azigiqe phansi ahlaba umkhosi angakhangeli inyoka le eyaphakanyiswa nguMosi ubana asile. Bafa, singangena ebunzimeni kasiyekeleni ukukhala nje kuphela, sizibhuqa phansi hlaba umkhosi sithwale imikhono emakhanda. Yebo, singakwenza kodwa sikwenzeni khona ukusikhangele phezulu kulo ozasisiza kulobo bunzima. Inyoka zempilo kazipheli, inyoka ezisilumayo lezi zakusiluma kwelizayo kazipheli, zihlala zikhona ziyingxenye yempilo. Nxa usungene ebunzimeni obunjengalobo obabantwana bakaIsrayeli obokulunywa inyoka, phakamise amehlo akho ukhangele kuNkulunkulu, ukhangele kuJesu. Kungaza ke nxa kwedlule ngaleso sikhathi, kodwa uzakuzwa ngcono, uzazibona lawe umoya wakho usehla. Izinyoka zikhona, abanye ngikhuluma khathesi kunjenje bahlaba umkhosi ngenyoka ebalumileyo eluhlupho lwabo lomhlaba. Abantu asoze basisize, sengitsho lababhishopu labafundisi labakhokheli ingabe lezinyanga, akusisizi kwesinye isikhathi ngobana labo bonabo bantu bangaphansi kwesandla sikaNkulunkulu. Nxa sesilunyiwe sisizwa ubuhlungu, sisahamba emhlabeni sisazibonela ngamehlo, asingeneni ebunzimeni sithi nxa siphakwa lobo bunzima sithi Nkulunkulu awukhangele ngakithi, awusisize ube lada. Sikhulekeni Nkulunkulu, siphakamisele amehlo ethu ngakuwe, sicela usizo kuzo zonke inhlupho esingene kuzo. Ungazisusi kodwa usinike indlela yokuziphunyuka ngoJesu. Ngiyakhuleka, amen.
Kulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
There were no countries in Africa before colonization. There was states led by respected traditional leaders. Each state had its own language, is equally respected. We were Christians, but worshipping God in our own African way. We were not educated, but we lived a natural quality life of ours.
Imbongi kaZulu uObert Dube usethole isiqhopho sePan Affairs. Unconywe kakhulu ngenkondlo yakhe ethi Africa.
Nearly divorced. Our skin color wasn't black but chocolate brown. We didn't use money but lived healthy and fairly on barter trade. We didn't have hospitals but we had our own traditional doctors. There was love, peace and harmony amongst us.
This is ukuthi kuthini ngokunqoba kwakhe.
Ngoba kwami kuyangijabulisa kakhulu. Kungenza ngicabange ngifikele ngumqondo ukuthi lami imizamo engiyifakile yonke ngenkondlo sengize ngahlonitshwa ekhaya. Abantu sebeze babona umsebenzi wami, bawonga banginikeza isicoco, ngimakha, ngiyajabula, ngiyajabula, ngiyajabula. Inkondlo edle umhlanganiso yanqoba zonke ngemva kokungqikelana lezinye imbongi iAfrika yonke ngethi Africa.
Khuluma loZulu umbongi kaZulu.
Inkampani yeKingdom Blue isithe amhlophe yangifakela inkulungwane ezine ezamalandi zathi idla ujabule wenza umcimbi ukholise mfana ekhaya, uphakamisa isizwe sakomthwakazi, uphakamisa iZimbabwe, uphakamisa iAfrika yonke.
Le imbongi kaZulu uObert Dube ubekhuluma leStudio 7 e724.
Poverty heavily came on us, unemployment fell on us, chaos loosened to us.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele besilazo. Abantu abaningi kwele Zimbabwe abasazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Bayehluleka abantu abaningi ukulungiselela ikhefu lekhisimusi ngenxa ye-COVID-19 lokukudeka komnotho weZimbabwe.
ukhangelelwe ukuthi kuzakhethwa umongameli okusemthethweni kusasa kule Melika. Umongameli Donald Trump elokhu esithi nguye wanqoba ukhetho lolu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Kip Steuben sithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 PM kusvika na7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.